ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kumpalakazi 2018 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezanu PF uphela ngokuvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni.
I-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphongotshintshwa kwathiwa no eGwanda kakusayenzi and in public akuzange kuphuma i-reason e-clear ukuthi i-reason kuyini.
Amatitshala ahamba umango omude njengendlela yokutshengisela asebotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani eyeziphala e-Grain Marketing Board, GMB, elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
2023
umhlangano webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka ugqitshiwe lamhlanje esigodini kulokuvumelana ukuthi leli bandla kumele lisebenze gadalala ukuze kuqedwe inhlupho ezibhekane lelizwe ezifana lokusilela kwemali emabhanga, ukuqonga kwentengo ezitolo, ukusilela kwemisebenzi lokunye okunenginengi. Kodwa akuzange kukhulunywe ukubana konke lokhu kuzaqedwa njani. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli izindaba ze-ZBC ukuthi ibandla litshengise ukudana ngomumo okhona elizweni kodwa lavumelana ukuthi kumele kusetshenzwe nzima ukulungisisa umumo. Kesizwe amazwi kamoyo ekhuluma ngemva komhlangano lo.
Akuyabe kukhona kusitshane ngo-2018 kuvele iminyaka yonke kwakuvele ukuthi behlala behlangana kungabuyi lutho. I doubt asazi Chris ukuthi kuyabe kusitshene kuvele ukuthi kuzabe kukhona kulano okusha, but I doubt ukuthi there's anything new engaphuma emangalisayo.
Kodwa-ke sizwa kuthiwa okutsha osokwenzakele ukuthi indawo yesigodini isile migwaqo emitha lokunye okunjalo. Ungathini wena ngalokho?
Loko kuhlezi kunjalo vela kumangalisa. Ungaze kube kuyiwa ngaphi la nto yakhumbula ukuthi last year ngo-December kwakumele bebuye eGwanda. I mean 2 months before khonaphana kumele bebuye eGwanda kwaba lama-changes amaningi kakhulu. Imigwaqo yatharwa yonke kutsha ini kwaba lezinto eziningi, lamaloji amasha asale engaphelanga at that time. So akumangalisi ukuthi sokuthiwa esigodini sokulamathara lani okutho kufakiwe, it's just the same vele yinto abayenza njalo kokuphela every time. So hhayi, so into esingathi kumbe kuthiwa yinto enhle ebuya elethwe yi-conference kuvele kunjalo.
Ye, siyabona ukubana ibandla lezanu PF imihlangano yalo eminingi isiyenzelwa khona ngapho esigabeni seMatabeleland South, okuyikho abanqoba khona kakhulu kuzigaba zeMatabeleland kukhetho olwedluleyo. Kungakuhamba njani la?
Ya, khona kunjalo vele, anti kumele ukuthi I think by now ba-pay back abantu bangkhona baba-loyal kubo. So kumele baba-reward. Like if you remember, i-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphongotshintshwa kwathiwa no eGwanda kakusayenzi and in public akuzange kuphuma i-reason e-clear ukuthi i-reason kuyini. But phakathi kwabo kwaphuma ukuthi no reason ukuthi out of emasouth iGwanda yiyo yodwa yavotela i-opposition, so bekungayenza ukuthi i-conference izenzelwa endaweni ewine i-opposition. So ukuya nje kubosigodini le kuthiwana bebhoda lezinye indawo lapho abawina kakhulu khona kuyakhanya ukuthi it's a way of just paying back amalokhuze nabo bona laba abavoteleyo.
Mayuyu zulukandaba, siyaxolisa. Lo-ke ube ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo likaZulu. Okwamanje-ke kesizwe amazwi kamnumzana Simon Khayamoyo.
Njengento kade sengiyikhulumile kathi sokudla kule presidential scheme eliyaziyo
akula umuntu mele afe ngendlala lapha ekhaya ogogo labo babashiya emabhenki into ebuhlungu kakhulu esiyibonayo sivumelene lapho ukuthi uma kusukwa lapha kuyosetshenzwa sihlangane thena njengepati lehulumende ukuthi akuqedwe konke lokho
lawo-ke ngamazwi kamnumzana Simon Khayamoyo isikhulumeli sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemhlanganweni wezanu PF ophele lamhlanje obusenzelwa esigodini.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besithi bafuna uhulumende ananze izikhalazo zabo abotshiwe. Amatitshala la angawenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association asuka edolobheni leMutare ngomgqibelo ngeviki edluleyo bese besedolobheni leMarondera lapho abadudulwe ngamapholisa abasa enkambeni yeMarondera Police Station. Esinye isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obed Maswaraure utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa awakabatsheli ukuthi betheswa cala bani. Ababotshiweyo laba basikhuluma nje bahlanu kodwa amatitshala la asuka eMutare elikhulu abanye abalutshwana sebehluleka ngezizathu ezitshiyeneyo. Bathi batshengisela ukuba uhulumende ababhadale ngemali yemelika njalo baphiwe iholo lebonus eleneleyo hatshi elinciphisiweyo lezinye izikhalazo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani kahulumende ethenga lokuthengisa umumbu eGrain Marketing Board iGMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu abawuthengisela lezi ziphala kunyanga eziyisithupha selokhu benza lokhu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abalimi bakhulumisane lalomsakazo bathi simanga ukuba inhlolisiso abayenza ebhanga labalimi le-Agribank yaveza ukuba imali yahlawulwa kodwa yathathwa ngabantu abangaziwayo kulokuthi iye kubalimi. Omunye walaba balimi osehlangane lalolu dubo ngunkosikazi Juliet Moyo waseqintini saseJamba eGogwe. Unkosikazi Moyo uthi ulethani yomumbu ayisa e-GMB depot yakwamanothi mhlaka 10 Ntulikazi njalo kumele ahlawulwe imali edlula kancane amakhulu amane amadola kodwa kuze kube lamhla lokhe engakayibhadalwa leyo mali. Wavuliswa i-akhawunti ebhanga le-Agribank njengalokho kumele kwenziwe. Wanikezwa i-account number kodwa kaphiwanga ikhadi, kwathiwa ayelinda okwensuku ezilitshumi andubana athole imali yakhe. Unkosikazi Moyo uthi isimanga kuyikubana ekubuyeleni kwakhe ngemva kokubana sezanele lezo nsuku ezazibethiwe katholanga lutho. Wabuyela njalo eGMB lapho atshelwa khona ukuba imali yakhe yabhadalwa kodwa yangeniswa ku-akhawunti engayisiyo. Wakhuthazwa ukuba avule njalo enye i-akhawunti. Wakwenza lokho waphiwa le khadi lakhona kodwa akazange aphiwe i-pin number yalo.
Masemfona manje sebetshintshana ifoni banje nguloyi banje ngulo akulantele ecacayo engiyitshelwayo. Akuzwakali ukuthi kuthiwani. Umlomo wabo wokugcina nje ukuthi the money was paid, just wait for the money. So sengize ngasuka ngeza ngapha head office yarara. Mangifika lapho bafike bacheck on the computer bangitshela ukuthi i-account number leyo kuthiwa i-correct was just entered ku computer but akuzanga kutshintshwe lutho nothing was done.
Unkosikazi Moyo uthi iqiniso lize layavela lapho eseye ebhanga labalimi le-Agribank emveni kokuba abesigodlo se-GMB eHarare bethe kaye khona kucatshangelwa ukuba leyo mali ilokhe ikulelo bhanga.
Ngithi ma ngifika laphana e-Agribank bavele bangamukele banjengise ukuthi ikhadi lami lele lesibili lele engaliphiwayo siqale sizama ukuswipe ngalo laphana sithole ukuthi vele akula information elikhupha ikhadi lena liyala ngisho u-NDPini okungangokuthi kusho ukuthi that card vele lile era leli abangipha lona bathi yilo elicorrect leyani i-akhawunti abangipha yona okokuqala abathi i-wrong i-active yiyo eyangena imali and imali yakhona sebayi-withdraw ayisekho kule 27 cents.
Omunye walaba balimi umnumzana Buka Dliwayo olima esechipinge ugcizelele kulokho okuthiwo ngunkosikazi Moyo.
Ngiyayiye ama-akhawunti entoyinoneza because banotivura i-akhawunti uripapo nanoni yawebinayo bandivura ipapo nithi vakabvisira pamafoni pakuti mari dzaipindawo mafoni handizoti vakazvibvisirei gore rapera mari dzaipindawo mafoni zvakanaka gore rapera yaipinda pafoni but zvaive futi nhutsotsi futi izvi vanga veida kutondogadzirisa kuti dai zvingaita zviri nani.
Unkosikazi Moyo uti isimanga yekuti imali yomumbu autengisela idepoti inye yakumanoti okwesibili seyabuya uthi ikhona ezaphindela njalo esigodlweni se-GMB e-Eastly e-Harare uyabonana labohlangothi lwe-loss control beziphala ze-GMB. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla ze-GMB komanothi egogwe lase-Harare yehlule. Ngimele iStudio 7 ngise-Harare ngingu-Mavis Gama.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fovembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fovembula.
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi bezisidla luklubhu lonyaka njalo sezicele uhulumende ukuthi athuthukise ezomnotho ukuze ziphile impilo engcono kumnyaka ozayo. Okuninga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi sekungumlando kahulumende ukuthi athuthukise impilo kaZulu emaphandleni ngumnyaka ozayo. Iningi lithi libhekane lendlala embi kakhulu njalo ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubathiwe behlaselwa yindlala. Unkosikazi Agnes Mbangeni owestezi phansi kwenduna uMathema uthi lo nyaka kube yintando yenkosi ukuthi bengabulawa yindlala. Ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangele ngenhlalakahle yabadala emakhaya.
Bekungamnandi, bekumnandi kasishwanga kodwa bekungamnandi. Lanxa ngithengise ngikuthengisayo kumbe inkukhu, uthi uyangifakela ku-ecocage. Nxa ngifika ngale ku-ecocage bathi itophi ichukele. Kambe la kusasa ngithengise enye inkukhu, itophi ichukela futhi. Hayo, alubana bekunguhulumende okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilabantu abalupheleyo abangenelisi lutho, abe efanele ukuthi asikhumbule. Asinike imali eqondene lathi. Uhulumende sicela ukuthi asazi yena ngokwakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Annelise Ncube owesibhula othi iningi lezakhamiza lisebenzi njalo liphila ngokudla kokuphiwa okusuka kuhulumende.
Thina ngesibhula kunzima sibili kule langa elikhulu kakhulu kule ndlala size sincedwe bonaba abama-ulfe yibo abaphosela umbhida nokungotsotsi bona kubana ngomuzi kungena utsotsi. Yikho abantu babe sebesizakala njalo silima izona izingadi ukuthi sibe sezizuza phela okokuthelisa utsotsi lo yabo umphiwe. Yikho kakulala uthi esiphila ngalo akusetshenzwa liyabe nje uhlupho lodwa phakathi kwegoma.
Unkosazana Media Sithole uthi ukusilela kwamafutha ezimota sekudale ukuthi behluleke lokufinyelela amadolobha amakhulu lapho abakade bethola khona impahla ezilentengo ephansi.
Umnyaka ka-2018 unzima kakhulu ngoba into azithengeki. Ungazi ukuthi uya eGwanda uthi iGwanda ibingcono kwesinye isikhathi nxa ungagadi izimoto ifike ibe ngcono, kathesi ungaye kwanti izimoto zokuphendula uzithole ziyabe zidayinela ipetrol suswele ukuthi uphenduke ekhaya. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Imali iyabe ikhona engxenye ekhadini ngilayo, kodwa eshopu umuntu uzafuna icash.
Ukuswelakala kwemsebenzi lokhu sekudala ukuthi abathi emaphandleni abafana lo alias Fanda bethenge impahla bethengisa, kodwa layo khala ngokuthi kunzima ngoba labo abathengiselayo bayabe bengelamali.
Thina esiziphilisa ngakho njengabatsha sabe senza ukuthi siwode izinto zinezi ezithengisekayo ukuze sithole imali, but kunzima ngoba imali yakhona lakho siyithola nzima futhi ngesimo seni sesikhona esikhangelane naso. Thina esingakhalaza ngakho kakhulu imisebenzi ukuthi sikwanise ukuzincedisa lokuthi sibe lamaprojekthi achiyetheneyo okufuya inkukhu noma okuthi silone inkomo, izinto ezingakwanisa ukuthi zisincedise empilweni.
Loba nje ilanga lekhisimusi selisondela, iningi emaphandleni lithi akulamalungiselelo aleli khefu ngenxa yokubhidlika komnotho. UNkosazana Relation Moyo uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizadlula njengawo wonke amalanga.
Hayi, ikhisimusi yethu yalonyaka ayithembisi ukuthi ngaba yikhisimusi ejwayelekileyo njengeminye iminyaka edlulileyo, ngoba nxa sikhangela le zinto zakhona intengo yezinto iphezulu kakhulu. Okuthi hayi, ikhisimusi yakhona izaba ngeyokudlulisa nje kuphela ilanga lekhisimusi, ungayisisi ukuthi kungaba kulani okuhle ngayo.
Iningi lezitolo ikakhulu emadolobheni selithengisa impahla ngamadola emelika, okudala ukuthi uzulu emaphandleni ongafinyeleli imali yaphetsheya athwala amagabha avuzayo. Lobanje uhulumende phethe sitha amandla ebond lawedola lemelika alingana kusobala ukuthi usengezimithiyo, ngoba iningi lezitolo lingasamukela amabond notes. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Afet Nube. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba, ngibingelela laba laleli umsakazo omkhulu we-67.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi ubona njani lo umnyaka ukuthi ikhefu le-Christmas liyaba linjani?
Leli khefu le-Christmas ungathi lizaba linzima kakhulu ebantwini abaningi, lizabe lomile ngoba kuningi okungahambanga kuhle khona manje umnyaka sowusaphela. Abantu abalamali, abalamsebenzi, akulakudla lakapha othola khona kuyadila. So i-Christmas lezali nzima kakhulu kakhulu, because izofana ne-Christmas medeka 2008 sili yeyi nzima kakhulu.
Kodwa abasekhaya bathi bona lina elise-South Africa engxenye yini elingabuya le-Christmas yabo, ngoba abantu babe bevela khona ngapho babe bele rand le-South Africa. Ukubona kufanana yini ukuthi umuntu kumbuse South Africa kumbuse Zimbabwe kuyafanana?
Hayi, kakufanani baba, ngoba umuntu aphethe irandi lapho South Africa ayithenga ukudla lapho eSouth Africa, noma nje azobhadala imali eningi kumali ye-2000 ekhaya, kungcono kulokuthi uthathe imali uhambe uyethenga ngayo ukudla ekhaya kulo mehluko. So ebantwini abalezihlobo ezisebenza eSouth Africa kube kuzoba ngcono kancane, kuzoba nzima kakhulu lapho abangenazihlobo, ngoba irandi khona manje noma nje lingathi liyantengantenga kodwa hhayi liyasebenza ngapha, thina liyasiphilisa kancane. Uyakwazi ukuthenga lokho kuthenga lokhaya la kunjenje njengoba ikhisimusi ifikile. Sicabanga izihlobo ezisekhaya ukuthi la sibabone nokuthi kubacela something, ngoba ngiqinise ekhaya kunzima akulantengalo ungasibili.
Bakhona yini abaningi okufana leminyaka yonke kumbe lo umnyaka kungani bazaba bebalutshwana abaya ekhaya?
Hayi, phela njengoba iSouth Africa lilizwe elikhulu kumazwe eNorthern Africa elandele eZimbabwe kulokungenzelana okukhulu lo kulokuvathelana okukhulu siyabona izisebenzi ezizwe eZimbabwe izona lapha eSouth Africa kodwa iSouth Africa ngokuba nami yilo izwe elandele eZimbabwe aningi ukudlula kwamazwe eSouth Africa so kuzaba khona ukumuva kwabantu kuzoba khona ukuhamba kwabantu besuka kweSouth Africa besiya khona ngane besiya eZimbabwe kodwa kungathela nje kancane le minyaka ngoba khona kathesi abantu bakhangela umumo womnotho wasekhaya abanye imali ngikhuluma labo ngize bekhetha ukuthi ungcono bathumele ukudla leyo mali abanayo bathumele ukudla ekhaya njalo bakwanise ngokuthi leza njaba ebesela encane bemele sikubhadala amasikhushuzi ngoba sewathi ngo-January February kuzoba nzimafunela amasikhushuzi abanye abantu bakhethe ukuthi bathumele impahla kodwa nakhona eboda kunzima abantu baningi abakhosa pha sokuqala ukuba busy kakhulu sokodwa ke abantu bazohamba kodwa akuthi kufana neminyaka ngoba abantu bakhangele phambili ukuthi iminyaka ozayo uzoqala kanjani South Africa ngoba layo umnyaka lo kawuphelanga kahle kube iluku-recession nje ngabani leviki or iziko eziyi-two noku-recession nangapha manje la umnotho wangikhona abesewuntengantenga nerandi belingathi liyaphansi liyaphezulu so hhayi abantu abaningi ngicabanga ukuthi bazohamba kodwa abazukufana leminye iminyaka
hhayi kuyezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyavalelisa kakhulu kubalaleli bestudio 7 basicela ikhisimusi enhle kakhulu elenjabulo lo mnyaka omutsha ka-2019 ngithi abahamba balithi asihambeni kahle sivulike singozi abanathaba banganathi kakhulu umuntu odrayiva engabambi utshwala umuntu osendleleni bakithi lingathatha okudaka iy'nhlobo ziyasifuneka singabaphilileyo ziyayingozi zokeleya izinyaka ezidluliyo lezi ezibuhlungu ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle
hayi ngiyabonga futhi kwistudio 7 konke abasakazi ukuthi babe lomnyaka omuntu babe lekhisimusi enhle ngomnyaka omutsha ozayo
hayi lami ngimele bonke siyabonga kakhulu lawe sikufisela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha omuhle
ngiyabonga kwistudio 7
Loge bekungumnumzana Cassius Jays Semanampofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lo nkosazana Catherine Jubane umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yona ephakathi kokutshengisela isithi ababalisi kufanele beholiswe ngedola lemelika siyakwamukela kuhlelo ungomunye wababalisi abakuqula elifolayo lisuka eMutare lisiya eHarare kulezimoto ezilandelayo yini ukuthi zinanzelele ukuthi akula ngozele ehlelayo
hayi siyahamba nje sele igenerate ele amagamated rural teachers union lamaposters akula moto ezisilandelayo sabe sihamba sisoda sihlangene nje omama labo baba so okwengozi zomgwaqo sibili hayi akula guarantee ngoba imoto umgwaqo esihamba ngawo ubhizi kakhulu lamagonethi kulamabhasi kule moto ezincane ya-overtaker kule kuba restless nje esinenzelelayo sona abanye be-overtaker phambi kwama-oncoming hhayi thina kakula lethu sibili esingathi lingasizikela engozini ezinjengazonale
amanzi okunatha liwathatha ngaphi njalo lidla ngaphi
siyaphumula nje singafika nxa kuleyo ndawo isimplasini ebeceleni komgwaqo yikho sifika siphumule khona sidinga ukudla sidle enxa kuyikuthi sekusekuilanga selishona bese siyidinga nje sekhamafestayo silale khona lapho kula ngeliyasiza okuhamba kwezima umango omude sabe sivele sesidinga kwesinye isikhathi siyacela nje ezinye emizini khonapho eyakuduzane lomgwaqo yenokudla lakho sizadla khonapho lapho esiyadinga singafika sifike kule ndawo mide engakuthengiswa ukudla yikho sifika side khona ngoba ukuthi singathala ukudla sisuka from 1 point to the next hhayi kungani kungisimasile ngoba kasila mota yethu eqondana lathi ukuthi ingahambe isilandele isithalele kuti so imizi yenangikwayo ngithani lazama ziphila khona lawo hhayi ahambe asegaga athelane amakhilomitha amaningi kakhulu so siyahamba sikulumango omude singelamanzi singelakudla sihamba kuphela kunjalo but we soldier on problem esilayo yesukayo ngoba singalalela ukoma silalele lenza futhi abantu bethu bazavusa belisazise
abesifazana banengi yini kuleli qula
hayi asibaningi kangako sasifika sikaningi but abanye sebefike baba lama injuries abanye basene bebulawa zinyawo sasilomunye layo owayezithwele layo asengepresile
lamvumela lo dokotela wamvumela umama ozithweleyo ukuthi ahambe umango ongaka
ingozi isibile ngabi khona but la ukhangelela ukuthi njengoba kuyizithanti izithwele so ukuhamba kwakhe khonokho sitengisele ukuthi kule something ephakathi emsizeni yakhe yiyo emphisayo ukuthi azahamba ngoba umntwana nalwane ezamdala ezasinamaphampa izafuna amasepa ezafuna ukudla insa la yenziwane zafuna amathezi nzinzo zakho sangapho ngisalathi dressing nangisele sesindazao akulanto ezaninze kumele la zenze le ndlela abantwabo njengomama khathesi nangomama kumele usukume la ubone ukuthi uyazamela abantwana
ngathesi uzwa njani emzimbeni njalo ubona ingane uzafinyelela eHarare ngumuntu ovele ethakazelela ezemidlalo i-exerciser kumbe hayi kunengokokufuqayo
hayi ngizenzayo kanye ngizithakazelele kangako ngiyayibukela nje ibhora ngiyayidlala futhi ngingadlala kula mntu ezaninje mina ngiyisingle parent ngabantwana abayi-parent so khathesi abayi-thuse kaqesha isikole kabasebenzi omunye ubhalile form four ngizayisileka ukuthi ngihambiseke ilezi imali yakhonaa emzimbeni asikwezi yebuku ngisukuhlungu lapha lalapha inyawo amamasele sometimes ngiyazi sekhompleni ngizikuthi sesidiniwe sesidize ubuhlungu hhayi siyahlala phansi sikhumule mina ngisebenzele eplanti ngihlala kwekulawayo kodwa ngisebenzele kulelimadesiti but kuthi kuthiwa kule conference ngabuya lapho conference entari lase sitele ukuthi kule caragas siyamasese eharas ngesiqiniso eliphelele ukuthi ngizafika eharas ngoba kunzima kunjani kathi ngizafika
uhlupho lolo elibhekana lao njengababalisi luphatha njani kakhulu abesifazane
njengomama ngo okhangele abantwana ngoma sibona abantwana bayadla abantwana bayafunda ubhadele irenki uyizile lokho nalesiyami khathe silendikhisina senzekani kamali ke ngiyakwazi ukuthi vele imali umntana wanina le yabefuna ukuthi ngibethengela isigoso esisemoti imali yakhona vele kanyelayo kayikho so kuyasisebeleza kakhulu ngoba umntana nxa ibuye ekhala kakhala ekubaba ukhala kuye kumama ngisayifuna vele uyisingle iparenti ungumama uhlala wedwa ungubaba ungumama wena vele ungumama kunzima kakhulu
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Catherine Jubane umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kulona lolu uhlelo oluphathelane labesifazane olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile Mhlanga
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Siyatholakala ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu Saturday Sunday mgqibelo lesonto hathi ke silipha ezantambama kuphela singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo Umhlangano webandla lezana uPF uphele lamhlanje uvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni Amanye amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besuka eMutare besiya edolobheni leHarare babotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngenkampani yeGMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.